lo hamba kuhle isibonelo ukuthi konke kusho kwenziwe sokonke sokudlulile ukhetho soludlulile kanti labo bantu abahamba kuhle kungani bevumile ukuthi bangene lapho abakhethwe khona njengama-councillors ayi-opposition angenile kunapho akhethwe khona bagcotshwa ama-MPs alama-senators bangenile lapha abakhethwe khona bangenile edaleni eparlament bangeneleni nxa ukuthi ukhetho lohamba kuhle kungani bevuma ukuthi okunye lokhu bawinile kungathi bengavumi ukuthi kulapho abaphumelelanga so konke lokhu ungakukhangela nkomo ayisiyo nto yendlela leyo ukuthi abantu bebesezinto zokutshona bebhodisana lento zonke ezinjengalezo futhi abantu bethi ukhetho lohambakuhle abatsho bengekho bengangenanga lapho bakhethelwe khona behle bezimele eceleni bangenelayo
bathi bangenile babagawule ngoba ngokutsho kwabo kabafuna ukukhalalela indwangu amasimu
hayi nkomo yinhlala yenza yinhlala yikho bahlala bekukhuluma balamanga nxa benjalo ukuthi uthi abakho ngokulungisela abantu bangokulungisa okuqondane labo kuphela nezikhwama zabo abanani lokulungisela abantu uzulu yinkulumo yabantu abanjalo bazi celela kuzulu ukuthi kuthiwa xa besithi bona uqedo lwabawe nxa bephakathi kwethu yakhona hayi balamanga ukhetho nxa abantu bezithi bona ukhetho lwabawe abame eceleni sibone siyuthi baqinisa ukuthi ukhetho lwabawe but nxa bephakathi laphana even nxa bazama ibandla labo lazama ukuthi ithi hayi malini eceleni kodwa bayala kakhulu ukutshengisa ukuthi bayavuma ukuthi ukhetho lwabawe
Uthe njalo uMongameli Mnangagwa eZimbabwe usegxilise umbuso wentando kaZulu esingathi democracy kodwa abamabandla aphikisayo labanye abalwe lamalungelo bathi hayi idemocracy kayisekho eZimbabwe abantu bayahlupheka bayahlukuluzwa abanye bayathunjwa bayatshaywa ngezikhathi zokhetho akula democracy ekhona ngokutsho kwabo
umbuso khona lo kaMnangagwa kathesi awusombuso lwana ofana lo kaMgabe abantu bakhululekile bazenzela umathanda yikubazwa bekhuluma intando yabo bekhuluma into ezingayisiso kulokuthula kuleli lizwe akufanani lamazwe amanye asengabala njengabo-South Africa ukuthi umuntu uyabulawa nje uthola umuntu ezihambela lapha eZimbabwe umthetho banjwa njengomthetho umthetho ngumthetho nkomo la njalo abantu bakhululekile umuntu uvikelwe ilungelo loluntu liyelusiwe lapha eZimbabwe njalo umuntu yena ngokwakhe uvikelwe kakhulu kwedlula yonke into ukwedlula yonke inyamazane engabi khona lapha elizweni lakithi kodwa khonapho abantu bakhona abanye sebagcwala nje ukuthi idemokhrasi nale ekhona sibenza bephomudelela nje begcine besenza into ezingayisizo uthola abantu bekhuluma lento ezingayisizo bephambanisa abantu nkombo kulokuthula elizweni leli one yiko okuqakathekileyo ngoba ukuthula into yakuqala nkomo emele ibe khona ukwedlula zonke izinto bese kulandela lokhu abantu bona ababakhuluma ukuthi akula kuthula ezimbabwe akula demokhrasi bebezigambeni la olalokho mina vele nkomo yamangabe anzange ngizwe ukuthi abaphanjanisiwe emhlangano kade besenza bekhantaza bekhululekile esigabeni sethu ngingazi kwezinye iy'ndawo ezicatshileyo nxa esingazaziyo but labo abantu bebezikhantalela bezenzela umathanda besenza yonke into abazange nongeliphi ilanga kulelinye labe zihlangane khona ukuthi baphanjaniswe emhlanganeni yabo kulesi sigaba esikisho sakithi lei